Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 30 kumbimbitho 2020 ngontungamili Nkuma. Endabeni zekuseni namuhla.
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende umisile ukuthi lizwe abantu bahlale ezindlini, njalo lokhu kuqakathekile kakhulu.
Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus sokuqalisile, njalo uhulumende uthi uzulu kumele ahlale ezindlini.
Asiphili kahle kuloba sibabona besehla sesihle sibona ukuthi maye babo bafika abantu abasithelele okukhulu.
Abantu abaningi abahlala emadolobheni bagade amabhasi besiya emakhaya izolo ukuyahlala khona kumaviki amathathu azayo ilizwe livaliwe. Kodwa abanye bathi kule ngozi yokuthi ngokwenza lokhu abanye balakho ukumemethekisa i-coronavirus. Uhulumende ubikwa esevumile ukuthi isibhedlela se-Ekhuseleni kweBulawayo samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus, njalo usevumile ukulungisa ese-Thorn Grove. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kuqale phakathi kwamavili ebusuku lamhlanje, njalo uhulumende uthi abantu kumele bahlale ezindlini lemakhaya. Uthi njalo abazafunyanwa behamba-hamba mahlayana balakho ukujeziswa ngamasotsha lamapolisa. Umongameli Emasoni Mnangagwa wazise ngolwesihlanu ukuthi kuqala lamhlanje uzulu kuzamele ahlale ezindlini engayindawo okwamaviki amathathu alandelayo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus yona esibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 33,400 emhlabeni wonke jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Ababanjwe ilumkhuhlane eZimbabwe njalo bayisikhombisa okugoqela umuyi uZororo Makamba. Amabhizimusi amaningi azaba evaliwe ngaphandle kwalawo aqhuba inhlelo ezibalulekileyo kakhulu kuZulu afana labagaya impuphu. Sixoxele omunye oqhuba libhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Ngithole kumbe sithole njengenkampani ugwalo olutshengisa ke ukuthi sifanele sibe sisebenza sisebenza ngoba umsebenzi esiwenzayo ngokugaya impuphu ke kutheke hayi abantu abangeke baze badila nxa kuthiwa kuvalelwe bavalelwe ukuthi badle. So ngaleso sizathu sibhalelwe ugwalo olusinika imvume ukuthi sivuleke ikampani sibe sisebenza. Kuzisebenzi ke kulobuzima ke ngoba izisebenzi nxa zingagada zisuka nsuku zonke ngekhaya zisize emsebenzini zilakho ukuthi zihlangane mhlawumbe lapho ezigade khona mbe ibhasi kumbe kuyini njengoba kuthiwa kuzasebenza amazupko kuphela. Bayagcwala abantu ekumazupko bese kusiba le ngozi yokuthi nxa kuyabe kulomunye olayo. So thina besicabanga ukuthi ke sizakhulumisana lezisebenzi ukuthi zihle zibuye ke zizehlala emsebenzini ngaleso sikhathi se-lockdown ukwenzela ukuthi zingahambi zisuka ezindlini ngoba zingaqala ukuthi zihambe zisuke ezindlini kungaba lohlupho lokuthi omunye wabo acine mhlawumbe ebamba lowo mkhuhlane.
Udubo lokusilela kwempuphu sesingakhangelela ukuthi soluzaphela yini njengoba idola leMelika selivunyelwa.
Kuba lobunzinyanyana ke ukuthi singathi kungaba lobubelo ngoba ke okuqakathekileyo okufanele sibe kwazi ukuthi ke okungekho elizweni yiwo kanye umumbu. Umumbu esiwugayayo kathesi ngumumbu ovela kwamanye amazwe. Khonokho nje kodwa kukhomba ukuthi akungake kube lo mumbu owanelayo ngendlela yokuthi umumbu uya kuthengwa ngemali yangaphandle kwamazwe. Njalo imali yangaphandle kwamazwe kayisilayo eningi njengelizwe ukuthi singenelisa ukuthi sibise umumbu ngobuningi bawo. Alibana ngabe ukuthi imali yangaphandle ngaphandle kwamazwe uhulumende uwenze abakhona eningi kakhulu bekungaba lula ke ukuthi ke sibiseke umumbo abantu bathole impupho eyaneleyo but okwakathe singiboni ukuthi inganela impupho kungaba ikhokhono ukuthi abantu baphile kuphela kodwa ke iyabe ingeneli and ingozi ibe ukuthi besokusuthi laba abahlakaniphile bese bethenga impupho ngayiningi bese yathekisa ke ezitaladeni emkambe omnyama so kuba ingozi ke njalo kuba into ebuhlungu ebantwini ikakhulu kithi osomabhizinesi ngoba kuyenzakala ukuthi uhlale mhlawumbe ivike ababili ame bathathu ungatholanga ke lowo mumbo wokugaya konke khonokho yikho kwenza ukuthi sibone ukuthi hayi ukwenela komumbo mbonani kungaba nzinyanyana
Umnumzana Abednego Bebe ngusomabhizimusi olenkampani egaya impupho sixoxela ekobulawayo Uhulumende ubikwa esevumile ukuthi isibhedlela esakhiwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo kobulawayo eseekusileni samukele izigulane zomkhuhlane wecoronavirus. Abasiki bebunda batshele iStudio 7 ukuthi umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo wazise ngesinqumo lesi ngesikhathi ekobulawayo izolo. Isibhedlela lesi sivikwase sizadingelwa imfanelo zonke nguhulumende ebambisane labosomabhizimusi. Ngakolunye uhlangothi uhulumende sevumile njalo ukulungisa isibhedlela seThorngrove laso esikhangelane lezigulane zecoronavirus. Sixoxele umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni.
Siyakwazi phela ukuthi isibhedlela seThorngrove yiso esibekiweyo njenge singathi isolation kumbe quarantine center ikhangele ama-provinces omahlanu osingathi southern region sikhangele iMashingo, Midlands, iMatabeleland South, iBulawayo leMatabeleland North. Uhulumende use take over ukulungiswa singathi ama-renovations esibhedlela soneso ukuthi sibe isolation center anileyo ele nto zonke kodwa phela iThorngrove izabe i-isolation center singathi ukutestwa kwe-COVID le COVID-19 igciwane leli kuyabe kusenziwa empilo singathi uhulumende kanye le-NAST i-National Institute of Science and Technology abe-genetic testing center sebe lesivumelwano sokuthi bazabe sebenzela empilo senza ama-test online thina amaklinikhi ethu azabe isebenzisa amaklinikhi zabe zihambe ezindlini lapho osokuthiwe kwathiwa umuntu ongani kaphathekanga kuhle bayethatha ama samples umuntu lo ukhanjiswe empilo kuyotestwa ke andivana umuntu akhanjiswe eThorngrove xa kuthiwe utholakala naleli gciwane esiyasoletwa ukuthi alatshwe azaphephe akwanise ukubuyela ehlangana lemuli yakhe
kuyini ongakutsho kuzulu wakobulawayo
bantu bakithi isuku singathi ukuvalwa kwelizwe kuthiwa i-national lockdown nxa yomkhuhlane lo we-coronavirus solufikile sikhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini baphephe bahlanje izandla ngesepa kanye lama-sanitizer balayele izixwayiso zonke ezithe zabekwa nguhulumende kanye lezixwayiso ezithe zazibeka thina njengodolobho lawo sikhangelela ukuthi abantu bazohlala ezindlini kwamaviki amathathu kuze sibone ukuthi kumemetheka kwegciwane leli singakuvimba kanjani ekuhambe siyakwazi ukuthi okwamanje abantu abaningi abasebenzi bayazisebenza imisebenzi yezandla kodwa sikhangela ukuthi ukudinga imali kumbe singathi ukudinga impilo ngamabhizimisi ethu angeke sikulinganise le mpilakahle yabantu so sikhangela ukuthi umuntu wonke uzalandela khona ukutsho uhulumende abambisane lamapholisa lamasosha azabe efakiwe ezitaladeni lapho ukuthi ancedise umkhankaso kahulumende
njengomasipala kukhona eliza kwenza yini ukubona ukuthi abantu bayahlala ezindlini
angeke ngithi ikhansili ilungisele kangakanani ukuthi abantu bahlale ezindlini kumbe abantu balandele le mlayo efakwe nguhulumende ngoba phela uzananzela ukuthi ukuhlala ezindlini lokungayi emsebenzini lokhu kukhangelwe ngabaphathi bemisebenzi yangkhona esingathi ama-employers esilungu ngoba yibo phela kumele babone ukuthi abantu ngabaya emsebenzini babone ukuthi izisebenzi zabo zihlala ezindlini kukathi-ke abemjova abamisiweyo lokho sokuyinto into zingathi into enforcement uhulumende njengoba phela unanzela ukuthi into leyo singumthetho kahulumende so thina ingathi ezincane eziphansi njengomasipala hayi sesikhangela ukuthi uhulumende abe nguye oenforcer umthetho osowubekile hayi sese into kaconsilla sese into ekazibani nozibani isinto kahulumende singumthetho somthetho umuntu wonke ekhangela ukuthi alandele izinqumo lomthetho obekwe nguhulumende
uMnumzana Solomon Mguni ngumeya wakoBulawayo. Bekuyisiphithiphithi emarenkini izolo inengi elihlala emadolobheni ligada amabhasi lisiya emaphandleni ukuyahlala khona phakathi kwamaviki amathathu alandelayo ngesikhathi uZulu engavunyelwa ukuhamba-hamba emizameni yokwenqabela i-coronavirus. Kodwa abanye bathi kulengozi yokuthi ngokwenza lokhu abanye abangaba sebelomkhuhlane lo bengakwazi balakho ukumemethekisa emaphandleni. Sixoxe lo-kansila ka-Ward 13 eGwanda, uMnumzana Miklas Ndlovu.
Kuyasethu sokunye okumangalisayo Nkomo. Asiphili kahle. Kuloba sibabona besehla sesihle sibona ukuthi mayi babo. Bafika abantu abasithelele okukhulu. Ngoba sikhangelele ukuthi lapho abavele bevela khona, kuloba bebesuke kuhle. Emabhasini khonapha laba bahamba khona bahlangana labanjalo. Ngabe siza kithi lapha kuvela kula ngendla. Sesizibona nje ukuthi umkhuhlane ususabalelwazi wafika kithi. Sethu kokunye okumangalisayo ngoba kunzima baba
njengabantu bemaphandleni khona ngapho eGwanda ungathi selulungiselele yini uhlelo lokuhlala ezindlini okwamaviki amathathu lolo
akulalungiselelo baba elikhona kulutshwana kakhulu la imfundiso nale ukuthi abantu bafundiswe ngakho hayi ayakusifinyelelanga sibili Nkomo kube kulutshwana kakhulu phose ngapho nguzwa umuntu oyedwa nje wayekhuluma ngakho akulalutho sibili Nkomo sisengozini enyamangalisayo
uZulu wesigaba sakho kuyini ongathanda ukumkhuthaza kumbe ukumxwayisa ngakho
asilandeleni imikho lokho esikunikwe nguhulumende wethu silandele leziqondiso ezivela kwabezempila kahle sihlaleni bakithi sicatshenini ngoba lasebhayibhilini ungathi uyabala omunye umbhalo wakutsho kwesinye isikhathi ukuthi abantu bamabahlale bavale izindlu okwethu asivale nini izindlu zethu sihlaleni emakhaya okukhulu kube yikuthandaza lo ofuna ukuya kwezindawo akanqande unyawo lwakhe bakithi sihlalenini sibekezele kuze kuthi zona lezi nsuku ezibekiweyo ziphele siphila ukuze kwenzekale ukuthi lawo nalo umkhuhlane oyingozi kangaka kwelakithi sicengwe ngoba bakithi nxa singazinanzelelanga lokho kwenza zakala emazweni ungathi uyakhangela amazwi alezinto ezimangalisayo anothileyo akhukhulwa lo ngumbhuqazi ofikileyo bakithi nxa singazange sizizwele isizwe sakithi sakwamthwakazi sizaphela yikho ngithi bakithi bonke abantu besigaba sami bakithi zwanini lumbiko abafuna ukuhamba-hamba bahlale phansi insukwanyana lezi angeke zibolise inyama abantu impilo iqakathekile bakithi asihlaleni phansi
uMnumzana Miklas Ndlovu ngukansila kaWard 13 eGwanda. Kusenjalo abezinkonzo sebekhudaze uZulu ukuthi elandele izixwayiso zikahulumende kanye lezabogatsha lwezempilakahle. Sixhume umfundisi uMnumzana Useni Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende umisile ukuthi lizwe abantu bahlale ezindlini njalo lokhu kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi nxa sikhangela kwamanye amazwe lumkhuhlane ubumemetheka kakhulu nxa abantu behlangana kodwa nxa yilo lalo umuntu engahlala ngkhaya elandelele imithetho ebekwayo yokugeza izandla elandelele imithetho ebekwayo yokuhlanzeka yokuthi ugeze izandla uhlikihle lapho kuyabe kusetshenzwa khona ona ukwanise njalo ukuthi nxa ukhwehlela uvala umlomo kumbe ufake ke i-tissue kumbe i-handkerchief ukwenzela ukuthi amathako angathonteli kwabanye abantu konke lokhu kuqakathekile njalo ngifuna abantu beZimbabwe bazwisise ukuthi nxa uhulumende sithi hlalani ngkhaya unceda thina ngoba namhlanje ngengabhoda emalokishini ngibone lapha neluveve abantu abanatha khona bewosa kugcwele kuminye nenhlabathi ngakho uhulumende kenzeli lokhu yena kuphela kodwa senzela sonke. Nxa wena uzaphuma ngenkani liyehlangana lisenzwe izinto eziningi. Uthatha lo mkhuhlane umemethekisa. Njalo siyakwazi thina kathesi akula mithi, akula ndlela abantu abangayelathwa ngayo. Njalo siyakwazi silabantu abadala abaningi, silabantu abagulayo. Yabo sifaka impilo zabo engozini. Into eqakathekileyo kumele sinanzelele ukuthi umlando ukuthi simisele umkhuhlane usezandleni zethu. Sonke.
UZulu ungamxwayisa uthini?
Ngibona into esiqakathekile kathesi ukuthi kutholakala indlela yokuhlolisisa ukuthi umuntu athole ukuba kwazi ukuthi ulalo yini leli gciwane le-corona umbekalalo. Njalo kunye okuqakathekileyo ukuthi nxa umuntu engikhaya akwanisa ukwenza izinto ezingamsiza. Sibonile ukuthi kukhulunywa ngokunatha amanzi atshisayo, lamalemoni, izinto ezilula leziyana ezokwenza ezenza ukuthi umuntu umzimba womuntu uqine. Lakhonokho ukugeza izandla kuqakathekile. Nxa sonke singayenza yonke linto, mbona ngani lolu dubo luzayedlula. Inkosi zasiza.
Umfundisi uSeni Sifanda isiphathamandla somanyano weChristian Alliance. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa azabopha abantu abazatholakala behamba-hamba ngesikhathi sokuzivalela ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo, okuqalela namhlanje ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba linye lithi njalo kulo wesifazana obulawe yindlovu eBeitbridge ngomgqibelo ngesikhathi egola amacimbi. Sobu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli beStudio 7. Olibingelela ngokukhanyisana ngofaka Silwane eWard 8 esigabeni saseCholojo. Nemicijo embili engifisa ukuphawula phezu kwayo. Eyokuqala, uhulumende waseZimbabwe usememezele lokhu kubizwa ngesilungu ukuthi lockdown. Lockdown okwensuku ezingamashumi amabili lanye, 21 days. Umqondo omuhle oyinithi isinqumo esihle esesithethwe nguhulumende, kodwa ke nanku uhulumende angazange aphefumule ngakho. Abantu baseZimbabwe over 90% yabo okufanele ukuthi ngabe basemsebenzini abasebenzi baphila ngokuthengisa ezitaradeni. Ezitaradeni imali abayenelisa ukuthi bayizuze iningi labo imali abayenelisa ukuthi bayidle okosuku olulodwa. Amanye amazwi bayenza lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-hand to mouth survival. Okwensuku eziyi-21 bazobe besidlali labo bantu abaphila nge-hand to mouth. Okwesibili, uhulumende waseZimbabwe uvela ezindabeni ensukwini ezidlule ngengabona ubaba uMthuli Ncube osiphethe kwezezimali ele eDavos ephefumula ngokuthi uhulumende waseZimbabwe wenze umsebenzi oncomekayo kwezempilakahle. Kuyileso sizathu ezempilakahle zethu ziqine ukubabazekayo. Into engimangazayo nansi, uma uhulumende waseZimbabwe enze ngendlela encomekayo ngaleyo ndlela ebabazekayo, kuyini okwenza ukuthi iziphathamandla zethu eZimbabwe ziyofuna ukwelatshwa kwamanye amazwe, kubo China, kubo South Africa, sizwa njalo nje esiya kwelatshwa ngaphandle kwamazwe. Ngitsho layo ubaba yena lo osiphethe umnankagwa ngesikhathi egula lapho athi ma uzokwelatshwa lapha e-South Africa, u-vice president wethu manje njalo nje uzakuthiwa uyelatshe e-South Africa, welatshe e-China. Ngitsho lo baba owayesiphethe ngaphambilini ubaba uMgabe waze washonela ngaphandle kwelizwe.
yebo 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 ku studio yebo lokho akushoyo umbono othi ungavikela umkhuhlane kodwa ke into eyimbuzo kuye uhulumende ukuthi umuntu uzobe sidlala njoba ukudla kwelanga elilodwa kuyadinga pho okwamalanga wonke lawo umuntu uzabe ukuthethenga akula umuntu ozaphila elokho evalele abantu bazaphuma ngoba ukudla kwabo kuphansi yebo umkhuhlane uyesabika kodwa nokudla la kuyafunakala umuntu ngeke evalele engenakudla umuntu umkhuhlane uyabe usaba kodwa naye indlala umuntu uyayesaba so lapho kuyahlupha akunakudla akunaludo umajida lo okhulumayo ngisegogo
ngiyalibingelela sihlobo esithandekayo emagumbini amanye omhlaba kanye lani basakazi be-Studio 7 ngisogogwana okhulumayo bakithi siyathokoza siphinde sidane siyeza sibili ukubana uhulumende esebonile waba lo mbono ofaka kwamanye amazwe ukubana ke kuvalwe imingcele kuvalwe lokuhambahamba lokubunda emzimbuthano lezi uhlupho esilalo yokuthi kwenele ukumemezela lolo hlobo abezikolo mbamavinkili ngapha emakhaya inkengo zangikhona ukuthi abantu bathenge bahlalise ezindlini okwe-21 days lezo into zisiphelele ngenye indlela emangalisayo na sikhangelele ukuthi sikhala ndawonye njengoZimbabwe wonke uMzimbabwe munye olombono munye lwenhliziyo nye okhangelele ucebo elifakwe ukubana lisebenzele kodwa abamabhizimusi sebekuthatha ukuthi kube lithuba lokukhweza izinto nikhe sikhala ngakho ukuthi uhulumende kakehle akhangela bone ukuthi abantu bathatha ngendlela nobaphethe njani ngamaphi nesimele izolo nje i-cooking oil thirikazi ibisiwa nge-pond ithukela 70 pond kambe shuwa kuyini khonokho kwenzakalayo elizweni uhulumende nxa efaka izinqumo abanye bathatha ithuba lokubhongoda izinqumo zikahulumende befuna ukugcwasa izikhwama zabo kumbe bafuna abantu bahlamuki asisakwazi esikucele ukuthi uhulumende yedla kudalwa uluma price control lanxa into zihlupha akumelanga zize zenze abantu babe lo moya wokukuvukela uhulumende shuwa lokhu akusisindawo kake sisikhangele ukuthi sivikeleke phela kodwa shuwa kwe-21 days lezo sabe sisenza lisiphiyane thina singcole ama-reserve sabe sipothe ezivandeni zethu lanxa zingelalutho kuza ngizabe mbhoda onasedolobheni zabo hlezi endlini ungayindawo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeNigeria selimise izizalwane zalo ukuhamba-hamba okwamaviki amabili alandelayo ngenjongo yokulwisana lokumemetheka kwe-coronavirus. Umholi wakwele India uMnumzana Narendra Modi secele uxolo kuzulu welizwe lakhe ngokwethula umlayo olukhuni emizameni yokulwisana le-coronavirus. Umthetho lo uvikwa ulimaza kakhulu abampofu. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Isicukuthwane sikahulumende esikhokhela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, uDokotela Anthony Fauci, uthi umkhuhlane lo ulakho ukubulala abantu abaphakathi kwe-100,000 le-200,000 kuleli lizwe. Amazwi akhe achiye inengi lithithibele. Okwamanje umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula 2,000 eMelika, 2,500. Idolobho elihlaselwe kakhulu ngele-New York. sekhome isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leWashington DC unkosazana sikhululekile Sifanda.
Yeyi isimo lesi uyazi sindlela evalweni silezingane lapha eWashington DC asisakwazi lokuphumela phandle lasezitolo lapha asisakwazi lo muntu olayo longalayo suhamba uthwele ama gloves ngezandla lokuthi iminyango ivula njani sesiyethukile nanku lento isizalele eNew York lapha sesiyethukile ngoba laseWashington DC sesibona abantu sebehamba njalo lakho asisakwazi ukuthi siyophephela ngapi siyenze njani
manje umsebenzi usalawo yini ngoba abantu abaningi abasasebenzi
emsebenzini asisahambi lasemsebenzini asikwazi lokuthi lama renti sizawabhadala njani lezikwelede lezi esizikweledayo emabhangi lasemashopu asazi siyenze njani hheyi sokunzima lapha abanye abantu iningi beliphila ngama-piece job lisebenza lapha lalapha imisebenzi emibili ukuze bekwanise ukubhadala amarenti manje kathesi ngoba sebevalele phandle nje hhayi sokubuhlungu
Unkosazana sikhululekile Sifanda isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika.
Dear COVID-19, the world has become an incarcerated village. Dear convicts, the convicted and the convictees, we are threatened by the leather virus from the laboratory of pain and imminent danger. Death, coronavirus, you are the convictee. We are convicted. We have become social convicts. Imprisoned by this corona misnomer, it corrodes, it confronts, castrates, inconveniences and incapacitates, it kills. Perhaps before I go on tangent and mislead the captured and compromised citizens of the world, those between the hard surface and the rock, lava pagati weche, lembogoto, let me send the message straight to the corridors of power. May our beloved wealthy state protect us. We need to be safe and secure amid this apparent peril. Peril. Peril! We can't die from cough, mere contact, and kissing. Now that we have the opportunity to be together for at least a week without anyone, any private jets, off to the usual Greece and glamour destinations that have suddenly become high-risk areas. Dear Zimbos, let's combat Corona! Fellow citizens, let's wash our hands frequently. Akasihlanjwe njalo nje izandla kulohlonzi, njalo singawubamba amehlo, singawuthinta umlomo namakhala ukugqobo. But let's avoid close contact with the affected people. Kodwa, sobakwazi kanjani ukuba nguyo njani nguyo ngophi? Dear government, anyway, Corona, COVID-19, this is the moment of truth. I declare war, kanti pho, so kisana sithini. Laphela izwe loluju lobisi. Dear Makesto, Thatha umhlalaphansi endlini isigoqo kwamaqanda engqongqolo. Stay at home till it's gone. Amakhalakhala aqhweba nazva kuqhweba. Phandle kukoqhude manikiniki. Umqhuqhumbu uphethwe ngoqhuqho. Kukhaqheka umphetho webhathi lamakhalakhala. We are under lockdown. Please. Izaza zazilutho azizinze zizozobale kunzolobela yemizwa lomzwangedwa. The conscience must lock down. Please. Sikonqe ngethe kuginqa maguqa kome iziqanga zeziqhaga zenguqu kungani hlika kuguqe ojamjeke liubambe umqoboso niqonqosela abamaginqigongqo abamazinqobinqo business then shika mentality must end lockdown stay at home till it's gone time for family bonds time for family time for family love family pleasure and leisure at home lockdown and ilolozela owakho ulondoloze impilo
leyo ke bekuyinkondlo esiphiwe yimbongi enkulu uDesire Moyoxide ekhuluma ngomkhuhlane wecoronavirus ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus sokuqalile njalo uhulumende uthi uzulu kumele ahlale ezindlini. Uhulumende obikwa isevumile ukuthi isibhedlela se-Ekusileni kobulawayo samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-fast 7. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngowa-fast 6. Olivalelisayo, umuntu ngamilinko.